uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho ubuyithumele, kodwa ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile, imafoni abengachajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 PM. Konokhana bekwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi njobe imini yonke sejone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona, kutsho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni, ayina besenza lokhu lalokhuyana, kuphonga ukuthi qa asehambi. Ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi. Enelisa ukuthi abuye madabukabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku, kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi lamanzi agcine esevaliwe, ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema lakwakrateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula, kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power, mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi eledlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units, kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu alagcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlala iphansi, kayehliswe. Kubezokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni, kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi. Kulalabo abawathengayo bengakasebenzi, kubezokusiba lalabo abawasebenzisayo babe sebebhadala kugcine esingathi ngama-fixed charges, labana abangakafakelwa ama-cash power. Labo-ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo, wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagetsi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama-postpaid meters lawana, kumbe ama-postpaid amagetsi lawana abhadalwa ngemva kokusebenzisa, wonke umuntu kabe njalo. Kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa amagetsi, okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi iyabidula kakhulu. Kodwa-ke nxa sokubuye kuthini, uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale, ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le-300 megawatts. So sibona ngazantu akhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba siyaphela amagetsi abe ngaselo hlupho elizweni, ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lani ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.